Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lichona njani mchokazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 16 kuNhlangula 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sizizothwa inkulumo nesi hotspot ye COVID-19 asaphathekanga sasalisekanga
kubhubhe abantu ababili nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amabili 241 belomkhuhlane lo
akulanto esingayiphawula ngodaba lolu olu uphathelane lomsekeli kamongameli wethu baba uMdzuri.
Abemuli osakhulayo obikwa wabulawa ngomsekeli kamkhokheli webandla leMDCT umnumzana Elias Mdzuri ahambe ayachiya isidumbu sakhe emzini kaMdzuri namuhla lapho okubotshwe abanye. ELiZimbabwe limanyane lamanye amazwe ekunanzeni usuku lweDay of the African Child namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amabili 241 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane lamakhulu edlula isithupha 1637. Asebefunyene belomkhuhlane lo kusukela nyakenye sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,318. Ukuqansa kwenani lababanja lomkhuhlane kuza ngesikhathi uhulumende eseqinise iziqondiso zokuwenqabela. Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo usubhahile kakhulu endaweni esezivaliwe ezifana leKwekwe, iKariba kanye leKaroyi. Ezinye zivalisa iMangura, iChiretsi, iMount Darwin kanye lamalokishi akobulawayo afana leNkulumane, iMakhandeni kanye leminye imizi engenyakatho yaleli dolobho. Izolo kuhlatshwe abantu abangu 1162 ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane okukhweze inani lasebeyihlatshiwe laya ku 694,730. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bangu 4,113. Asebehlatshwe esibili le bonke sebengu 418,748. Kobulawayo abahlali bamalokithi achisayo ngalomkhuhlane kulezinsuku agoqela inkulumane le eMakhandeni bathi bakhathazekile. Kubika intatheli sindaba yethu uEzra Chisa Spanda.
Abezempilakahle bathi abantu abaphethwe yi-COVID-19 kobulawayo kwamanje bafika phose amakhulu amabili 183 njalo bagoqela abangamathumi amabili lambili 22 ababanjelwe lumkhuhlane izolo phakathi kwababili ababhubhileyo oyedwa ngokobulawayo. Enkulumane eMakhandeni lakweminye imizi efana le-North End lapho sokubhahe khona lumkhuhlane kakhulu kuleli dolobho i-hotspot ngesiNgisi izwe kamizi zithi zikhathazekile kakhulu. Umnumzana Dumile Ncube uhlala elokithini le
Nkulumane. Sesizwa ukuthi inkulumane si hotspot ye COVID-19 asaphathekanga sahlalisekanga kumazubukhwe esiwagadayo isiminyeminye istanding kugcwele abanye abanama mask akuspray emabhasini.
Amazwi kaNcube yagcizelelwa ngumnumzana Edward Leya naye ohlala inkulumane.
Kuyasethusa kakhulu mina ngisengahlatshwa but kuyasinika ama-restrictions kude kumashopu avalwe masinya Hayi lokho kuyasethusa kakhulu.
Umsakazo we Studio 7 usuke enkulumwana wayemakhandeni lapho sixoxe khona lentombazane esakhulayo uAyanda Sibanda yena othi ukumemetheka kwalomkhuhlane kuleli lokishi bekungeke kwekele ukwenzakala nendlela abantu abaziphatha ngayo bulindawo.
Kungoba emakhandeni itholakala ilama rank terminals awezindawo ezijenene zamakhaya okugadelwa khona njalo abantu basemakhandeni iningi labo abagqoki ama mask.
Kodwa abanye bathi abavumelani labezempilakahle kudaba lokuthi emakhandeni isihlasele kakhulu iCOVID-19. Omunye wabo unkosazana saziswa Nkomo.
Abantu abathi emakhandeni yi-hotspot ye-corona baqamba amanga bangafuni ukuthi basivalele ukuthi sisebenze, thina sifuna ukusebenza.
Enothen khona sixoxe noSimilo Ndlovu.
So zithi abantu abahambe bayohlatshwa sililebo lama-mask, abantu behlale belama-mask.
Mabutho Ndweni ule bhizinisi lakhe elincane lokulungisa amafoni laye ukhala ezimathonsi esithi ukusabalala kwalomkhuhlane lokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela sokuyabulala ibhizinisi lakhe.
Sesizafusa ukuthi sivale and le nto leyo ngathi izasikhosta kakhulu.
Usodolobho kobulawayo umeya uSolomon Mguni yena ukhuthaza uzulu ohlala kulezi ndawo ukuthi ayehlatshwa ijekiseni yokuvikela igciwane le-COVID-19 emaklinika.
Kulomane clinic unaphana ema-vaccine ayenzwa kanye lemakhandeni kasikhuthazaneni siye khona ukuze sivikeleke. Ke silandele ke izinqumo zenezi ezibekiwe nguhulumende sishane le nto yamashabhini.
Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlabe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 kodwa kuhluphayo amaklinika leziphedlela bathi abaselawo amajekiseni ngoba sesilela elizweni. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesithathu lokuvalwa kwalo i-lockdown level 3 yona eqale namuhla. Uthi uthethele linyathelo ngoba umkhuhlane lo ubusumemetheka kakhulu. Kubika uThuso Khumalo.
Kumbikwa ethule izolo ebusuku uRamaphosa uthe inani labahlaselwa yi-coronavirus ngosuku selisuke kwabedlula izinkulungwane ezintathu 3700 laya phezu kwezinkulungwane ezisikhombisa 7500. Inani labalaliswa esibhedlela ngalomkhuhlane selikhwele ngokuphindwe kabili 56%, kanti ababhubhayo ngosuku labo sebedlalela kokuphindwe kabili 48%. Umongameli Ramaphosa uthi phakathi kwezabelo zakwele South Africa ezisiyagalolunye, ezine zazo sezingene kuhlanda lesithathu lokuhlasela ngamandla kwe-COVID-19, i-third wave ngesiNgisi.
We need to enforce compliance more rigorously.
Kuzafuze sibathathele amanyathelo abephula imithetho ye-COVID.
We do not adhere to the regulations that save our lives.
Phansi kwe-lockdown level 3 abantu abasavunyelwa ukuphuma ezindlini kusukela ngo-10 o'clock ntambama kuze kuyetshaya u-4 o'clock ekuseni. Indawo zokudlela lezokunathela utshwala sezivalwa ngo-9 o'clock ntambama. Imbuthano ephakathi kwesakhiwo ayisavunyelwa ukwedlula abantu abangamashumi amahlanu 50, kanti ababuthene phandle kuzafuze bengedluli ikhulu 100. Utshwala bona sebuthengiswa kuphela kusukela ngo-10 ekuseni kusiya ngo-6 ntambama, kusukela ngomvulo kusiya ngolwesine kuphela. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala uthi ukuqiniswa kwemithetho le yokuphila lokusebenza kuzadala uhlupho kodwa hatshi kangako.
Le mithetho efakiweyo iyajabulisa ngokuthi ayivalelanga abantu ukuthi beye emsebenzini.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe.
Akekho sala ezizwa ngantwa yena uncindezelekile ngoba uZulu uyakwazi ukuthi aye emsebenzini kwesikhatshana abuye ehlale ekhaya.
Kodwa kumxhaso omkhulu abaculi umnumzana Mchasisele Gwaza ukuthi imithetho efakiweyo izabasebenzisa nzima.
Sizoba affected nathi ngoba phela uhulumeni esethi ufuna abantu abangu-50.
Kwele South Africa kathesi sebesedlula izinkulungwane ezingamakhulu amane 480,000 asebehlatshwe ijekiseni ye-Johnson and Johnson ehlatshwa kanye, kanti ke sebeyisigidi lengxenye 1.5 abahlatshwe eyakuqala e-Pfizer yona edinga amajekiseni amabili. Asebehlaselwe i-coronavirus sebesedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu esikhombisa over 1.7 million kuthi asebefile sebebanga kuzinkulungwane ezingamachumi ayisithupha over 58,000. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa ngiuthuso Khumalo.
Amalunga emuli osakhulayo obikwa wabhubha ngemva kokutshaywa ngomsekeli kamkhokeli webandla le-MDCT umnumzana Elasi Muthuri labanye ahambe ayatshiya isidumbu sakhe emzini kamthuri ezakha namuhla. Inkundla yeZim Live ithi amalunga omdeni lo abotshiwe phezu kwesehlakalo lesi ngemva kokutshengisela emzini kamthuri ekhala ngokuthi amapholisa akhanya engafuni ukumbopha. Umufi ngomnumzana Ronald Mukumbira yena obikwa watshayelwa endaweni kamthuri yokunathela eHarare etshaywa nguye umthuri labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lomthuri ngalolu daba. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi baphezu kwalo lolu daba. Kodwa uthe imininingwana eminengi singayithola emapholiseni asezakha. Sixoxele sikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube.
Akula nto esingayiphawula ngodaba lolu oluphathelane lomsekeli kamongameli wethu baba umthuri ngoba akukho esikwaziyo ngesiqiniseko njengoba kuludaba olusaphenywa ngamapholisa engaketheswa icala ubaba umthuri. Ngakho ayikho nje into esingayikhuluma ngoba sifuna ukupha pambanisa amalungelo alabo abafelweyo ngengxoxo esingayenza kumbe siphambanise amalungelo akhe ubaba umthuri ngengxoxo esingayenza. Kodwa nje into esingayitsho ukuthi hayi silusizi lathi njengebandla kumuli yona leyo ebhujelweyo siyakwazi ukuthi kubuhlungu ukulahlekelwa esingakutsho nje ukuthi silusizi kodwa ukuthi sisusa sakhona kuyini umbani okumele adliwele icala lokho sikutshela emapholiseni.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT. Abahlali bevungu eMidlands bathi abantu abahlomileyo sebehlasele indawo ezivalisa imakepesi ihlezi lemaplazini kulindawo asebebulele izakhamizi labo somabhizimusi abambalwa njalo bahlukuluza abanye. Abantu laba babikwa behlome ngemibhobho, ingqamo kanye lenkemba njalo lanxa abanye sebabotshwa kulabanye abangakabanjwa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo meli wevungu edalele parlamente umnumzana Omega Spanda.
Indawo yevungu ibindawo ethuleyo kakhulu kanti ungananzelela kathesi abantu bayabulalana angazi ukuthi sokusukewathini esigabeni kulabafana bagwazana lapha emakepesi bayabulala umuntu lokubangwa uyakungakunanzelela ukuthi kuyini kube sokubuya kulogogo lapha emakepesi futhi okwafika khona abantu bakhuluma logogo babuza ababekubuza bacina beshiya bemdubutisa ababanjanga laba bantu bamdubula ugogo wafa. Khathesi kulobaba odutshuliweyo endaweni zesemfeti abamfaka inhlamvu ezingu-8 umuntu obeyi-businessman ebesimhlonipha njalo ethanda abantu kakhulu athi kancane incedisa abantu belamakhombela konke bamfikela emzini wakhe esanda ukuvena kubhizinisi uyazi into zegolide uyagaya emzini wawo kegaya emzima fika lapho bacela ukugayisa bangena bamfaka inhlamvu ezingu-8 mhlawumbe phezu komuntu egumeni uthiwa kwadushula inhlamvu ezingu-28 la bantu ababanjwanga abanjwayi la babulala umuntu egemagebhisi ababulala ugogo ababanjwanga ababulala abafana laba ababanjwanga ungathi uyakunanzelela amabhizinisi maningi asehlaseli ehlasele ezindlini zabo ebusuku belandwa kulo ndoda wasishiyayo kumasefa le emapulazini kwethiwa wawulanga abantu kulo ndoda okuthiwa ngumathwasa laye wavikezelwa ngabantu esitolo so ngithi mina amayuyo bakithi bese ngabantu esihlezi kuhle kakhulu silokuthula endaweni yethu besicela abantu bakithi ukuthi hayi lapha ababona khona abantu abahamba hamba abangasibo bakithi esingabaziyo ngevillage ngevillage kabareporte kubosabhuku bareporte kuleadership bareporte emapholiseni lapha kule moto esingazisiyo labantu esingabazisiyo ngoba lokhu uzokusenzakala esigabeni ukufa komuntu ungakunanzelela enye imuti sale sikhala kungasela lokhu abakuthi i-breadwinner ngesikhiwa uzabadingela imali ahamba ayidinga imali ukuthi abantwana badle agcine imuli agcine labanye ababemsebenzela njengabo business en abalimalayo abantu sebehlezi besevalweni ngoba izikhali ziphonguba khona nje ebantwini bonke izikhali ezembhobhole kubele izikhali lezi ezabhanga ngamapholisa amamatsheti ingqamu lani lani okungabulala abantu so mina ngithi ake sihlaleni ngokuthula esigabeni sethu ungakhulu ukuthiwa ngomunye wakho isikhathi sakhe singakafiki
kodwa ngokuzwa kwenu amapholisa ayawuthola yini umkhondo walaba bantu njalo sokuke kwahlalwa phansi yini njengenkokheli yesiga kucutshungulwa lolu daba kumbe hayi kuyenzakala nje ngolowo ngilo uzimele yini
hayi lapha ungakunanzelele fungo sibambe amapholisa asebenza la kuhle kakhulu siyazama ukuthi kubosabhuku labo headman labo lazo inkosi yochief sincedisane nini
Umnumzana Omega Spanda umela ivungu edalela eParliament. Intathelizindaba ebhalela iphephandaba laseMelika ele New York Times umnumzana Jeffrey Moyo uze wakhululwa namuhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yebail engena ku 5000 Zimbabwean dollars lidalele High Court ngomvulo. Umoyo obemele akhululwe izolo kodwa amagqwetha akhe anti abe central prisons kobulawayo valile ukumkhulula besithi amaphepha akhe ebengamanga kuhle. Umoyo ubotshwe ngenyanga edluleyo esetheswa icala lokwephula umthetho we-immigration ngokudingela intathelizindaba zephephandaba leli ezimbili amaphepha okungena elizweni ngendlela ezingaqondanga. Abasakhulayo beZimbabwe namuhla bakhuthaze uhulumende ukuthi agcwalise izimiso ezikusisekelo sombuso welizwe eziza kwenza ukuthi kuhlonitshwe amalungelo abo. Batsho lokhu ngesikhathi kunanzwa usuku lwabatsha ezwekazi le-Afrika olwe-International Day of the African Child. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ilanga leli linanzwa ngamazwe atshiyeneyo ukhunjulwa abasakhulayo bakule South Africa abafika phose amakhulu amabili abadutshulwa babulawa ngamapholisa kahulumende wabelungu owawuncindezela apha ensundu owe-apartheid ngo-1976 ngesikhathi betshengisela elokishini lesoweto besola ucuku lwabelungu kanye lokufundisa ulimi lwesi-Africans ezikolo. Ukutshengisela lokhu kwaziwa ngokuthi yi-Soweto Uprising. Abasakhulayo beZimbabwe bathi baya bakhumbula abafela kucuku lolu kodwa bakhala ngengxaki ezigoqela ukusilela kwemisebenzi, ukudula kwemfundo nokuvalelwa phandle kwamathuba amabhizimusi. Bakhala njalo ngokuba uhulumende kafuni kuzwa imibono yabo nxa ebumba inhlelo zempumelelo yelizwe kanti abesifazana bona bathi lezi nhlelo kazibanakekeli. Unobhala jikelele we-MDC Alliance umnumzana Osalo Siziba uthi indlela abatsha bakwele South Africa abalwisa ngayo ubukhuquluzi ngesikhathi okutshengisela eSoweto kubapha isibindi.
Thina fundayo ngokuthi akazelela uJune 16 ukuthi njengabatsha beZimbabwe kufanele simelele amalungelo ethu njalo sizimisele ukulwela inkululeko yale Zimbabwe ikakhulu sifunda ke kuHenry Peterson.
Amazwi kaSiziba asekelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkono yena othi abatsha kumele bazimisele kulwela lokhu abakukholwayo.
Ilanga le-Day of the African Child lisifundisa ukuthi thina njengabasakhulayo eZimbabwe kumele sibele sime sibele ezibini singesabi ukuthi singafa inkululeko yethu yasozibuya hatshi kumele sibele ezibini.
Kodwa osakhulayo we-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi ilanga leli libakhumbuza ucuku lwabelungu okungamelanga lukhohlwe langoba ngubani.
Hayi leli lilanga elikhulu lilanga
ilanga eliqhakathekileyo ngasikhangela intsha yezwekazi leAfrika lilanga lapho abantu abathi abasukuma khona bathi hayi sokwanele sokwanele ukuthi sesokho esincindezelwa ngamabhunu so leli lilanga esingasoze silikhohle lilanga eliqhakatheke kakhulu
osakhulayo uphila ngokuthengisa uthando kugwinji uthi yena okumsiza usiziyo ukuba isikhathi se-COVID-19 sesenze impilo yabatsha yaba nzima kakhulu
qhakathekile ukuthi sibuyele emuva sibone ukuthi sile progress enganani njalo enjani
abanye bathi abasakhulayo kumele baphakame balungiselele ikusasa labo ngokubhalisa ukuvota kukhetho oluzayo ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Amalunga ePhalamende kwele Botswana athi akhathazekile kakhulu ngokwanda kwabokuza abavalelwe entolongweni kulelo lizwe abeZimbabwe kuyibo abalenani eliphezulu. Umqondisi Dube usipha loludaba.
Ilunga lekomiti yedale yePhalamende Public Accounts Committee umzana Phono Mathuti ukhokhele ingxoxo phezulu kokukhathazeka kwabo ngodaba lolu lona ade kumele lulungisiswe. Ekhuluma ngomvulo ngesikhathi ikomiti le isamukela umbiko ngesimo samajele kwele Botswana, Mathuti uthi uyadanisa kakhulu ukuthi kulezibotshwa zakumanye amazwe ezidlula amakhulu amahlanu i-524 ezibikayo kulelo lizwe ngomnyaka ka-2019 bukela bezibaba bedlula amakhulu amahlanu i-502 abakade besezintolongweni njalo bebotshelwe amacala atshiyeneyo. Botswana inani lamabhandinto wonke akuqela ezalwane zalelo lizwe liphose lifike kunkulungwane ezine i-3882. Ukuze kuphungulwe inani leli uMahlodi wethu kufanele kube le mzamo yokubuyisela emuva abokuza ukuze bayebhika besemazweni abo.
Phalena ipepuyisano le bankani balona bilateral level
abokuza baningi kakhulu. Bengibuza ukuthi kanti akula ndlela abangabuyiselwa emazweni abo ngoba balakho ukuphazamisa abantu abethu. Uma kusenzeka amazwe abo kabathathe laba bawonayo bayekibo
batsamaye bayekokha bona businyi botaya kotasi.
Usikomishi wemajele unkosikazi Dana Marathi uthi lokhu akumelanga kube lohlupho olukhulu ngoba kule mthetho eyabotshelwana phakathi kwele Botswana lamanye amazwe akumanyano esatic phezu kokubuyiselwa emuva kwabokuzwa abasemajele eBotswana eliZimbabwe laba ngelinye lamazwe akuqala ukungena kulesi sivumelwano kodwa imithetho yakhona ayikalotshwa uze iqale ukusebenza.
We have bilateral agreements and memorandum of understanding that we have signed with other countries.
Lano esesizilobe lamanye amazwe ikakhulu aseSadak phezu kokubuyisela abokuza abasemajele kodwa lokho esisakhangela ukuthi imithetho esemazweni atshiyeneyo iyahambelana na
to harmonize the laws that we are using as SADC.
Liya lisanda inani lezalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezivela eZimbabwe ezidala amacala atshiyeneyo. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomnumzana Nkazimulo Nkala bathi amanani ezibotshwa zakwamanye amazwe lezi bonela ezinye izimvu.
Regarding sending prisoners back to their countries uqondile kodwa angiboni waqeda udubo lokudala kwamacala kungaphathisa kuphela uma issues econgestion.
Abantu abangalamaphepha ababikwa beyiba bahamba phambili ngokudala amacala bedinga indlela zokuziphilisa. Kusenjalo usikomishi wemajele Marate uvise izolo ukuthi abasemajele sebezavunyelwa ukuxoxisana lezihlobo zabo kusetshenziswa amabonakude we-video conferencing. Le Botswana lamisa ukuvakatshela emajele enyakinye kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngiwumqondisi Dubo indaba se-Studio 7 ngisakhona kwele Botswana.
Kwezemidlalo amalunga enhlanganiso yentathela izindaba zemidlalo eSport Journalist Association emhlubulweni wangezansi kwelizwe iSouthern Region aphezu kwemizamo yokuphathisa umqeqeshi womdlali wenqindi uPhilip Stryker Ndlovu yena ophethwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Kubika uJoseph Njanji.
Ikhuluma ngesikhathi bevakatshele uStriker lapho ahlala khona elokitshini leMakhokhoba, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeSport Southern Region uLove Modube uthe bakubone kufanele ukuba bezame ukuphathisana laye ngoba kungumuntu abasebenzisane laye kakhulu kweminyaka eminingi.
Kule operation amele ayenziwe kufakwe icatheter emzimbeni wakhe ukuze kululaze ubuhlungu abuzwayo. Okwanamhlanje sihlanganise le birthday yakhe lokuthi sizomnika i-130 US $1 ebese sidobadobile lapha nalaphaya. Kodwa umkhankaso ulokho ukhona sisiya phambili, sicela abantu bakithi siphathisenini ucoach abe nempilo engconywana abuye leringini.
Ustrike obanjwe umkhuhlane wemvukuzane yohlobo lweprostate cancer nyakenye njalo ngaleso sikhathi ubedinga inkulungwane ezintathu zamadollars emelika ukuze ayehlinzwa, kodwa leyo mali akasayitholanga wagcina esengolele phansi. Loba kunjalo uthi yena ulalo ithemba lokuba uzasila abuyele ayiqeqetsha abadlali bomdlalo wengcindi.
Ngineqiniso lokuthi singawina leyi into esesiyigakele. Ngiyabuyela mina ekhoneni labafana, hathi sibe seZimbabwe kuphela, sizachaphela ngaphandle, ikakhulu lina boyatheli indaba omunye wenu abanye benu sizachapha sizonke bengigelekezela. Ngiyabonga.
Abanye abadlali abaloduma abaqeqetshwe nguPhilip Stryker Ndlovu ngababalisa uThamsanqa Ngadube, yena oke waba yingqungquthela kusigaba seWorld Boxing Association Pan Africa Heavyweight, uMordecai Donga oyintshantshi kusigaba seLightweight la kusigaba seMiddleweight okweminyaka eminingi elizweni laseZimbabwe, kanye loElvis Bulawayo Bomba Moyo owake waba yingqungquthela kusigaba seWorld Boxing Federation kuzwekazi laseAfrika. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Namhlanje sikhangela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kanye lokuhlaselwa kwabokuza kwele South Africa. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden kanye lomkhokheli weRussia uMnumzana Vladimir Putin baphakathi komhlangano omkhulu okhangelelwe ngumhlaba wonke jikelele abawuqale namuhla eGeneva kweleSwitzerland. Ababili laba bayahlangana nje kulokufuthelana phakathi kweMelika leRussia okungamazwe ayizitha. Intathelizindaba ye-VOA News uPatsy Witakuswara uthi umhlangano lo usaqhubeka. Siyalandelayo aveza imbono kahulumente weMelika.
Melika selifakile izijezo zenoto ababili abasakhulayo abasekela amalecacha ayihutis kwele Yemen. Elemelika lithi abantu laba bathuthuzela impi kwele Yemen lapho kubulawa khona abantu abanengi. Lithi ababili laba bayingxenye yabenza abantu kwele Yemen babhekane nenhlupho eziningi. Impi yomvukela yaqala ngomnyaka ka-2014 edolobheni leSana, okwasuswa uhulumende kaZulu waxotshwa umongameli owabaleka wayacatsha phandle kwelizwe. Amalucatsha e-Houthis asekelwa lilizwe le-Iran. Impi yomvukela le isidale ukuhlupheka okumangalisayo kwele Yemen. Impi le yenza ukuba abantu behluleke uzidingela ukudla. Abantu bafika izigidi ezingamajumi amabili 20 million baphiwa okudla zinhlanganiso ezijeneyo kwele Yemen. Ababili abafakele izijeziso zenoto mhlaka 20 Nkwenkwezi bakhokela amalucatsha e-Houthis ahlasela esabelweni seMaribu. UMohamed Abdi Al-Karim Al-Kamari ukhokela abahlasela endaweni le. Uncediswa nguYusuf Al-Madani obekhokela abalisana lohulumende kwezinye indawo. Esethula umbiko wokufakela ababili laba izijeziso zenoto, uMnumzana Anthony Blinken okhokhela uhlangothi lukahulumende kwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthe kusobala ukuba sebefaka impilo yabantu abedlula izigidi engozini. UBlinken uthi okwenziwa ngabantu laba sokukhahlameza abantu abaningi kwele Yemen. Uthi kulabanye abantu asebefisa lokubaleka elizweni. Ukufakelwa izijeziso lezi kutsho ukuthi yonke impahla yabo ekwele Melika lakwamanye amazwe izathathwa njalo kusavunyelwa ukuthi abantu badlelane labo. UBlinken uthi umhlaba wonke jikelele ufisa ukuthi kubekwe phansi izikhali kwele Yemen.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sikhangele ebezihamba phambili. kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala bedlula amakhulu amabili 241 belo mkhuhlane lo. Abe muli osakhulayo obikwa wabulawa ngomsekeli kamkhokheli webandla leMDCT umnumzana Elias Mutsuri ahambe ayachiya isidumbu sakhe emzini kamtsuri namuhla. Kubotshwe abanye phezu kwalesi sehlakalo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi, untungamelinkomo.